Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 1 kuNhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuntengantenga sesikubonile kakhulu kubukhokheli babo, izithembiso zabo zizafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezitshiyeneyo ikonteste impumela yokhetho.
Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka siyingxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane.
The Second Republic is driving the efforts to find closure and the healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of our independence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uZulu. Uhulumende wazise namhla ukuthi usebuyisele umthelo we-import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe ngaphandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka siyingxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe ezimpehlane. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu bekhangelele ukuba kuzalungiseswa udaba lokhetho olwaqhutshwa nyakenye ngoncwabakazi olubikwa lwebiwa libandla le-ZANU-PF. Ngulabathu daba lolu selufike emaphethelweni kulandela ukusuka kukaChamisa ku-CCC kodwa kube labanye abathi lulakho ukuphenywa ngendlela ababefisa ukuba yenziwe inhlanganiso yomanyano wamazwe akuzansi yezwekazi le-Africa, Southern African Development Community kanye le-African Union. Kusiya phambili kungenzakalani ngalokhu njalo kuqhutshwa ngubani? Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabathi udaba lolu solifike emaphethelweni ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology.
I-CCC asayiboni kuyisasa engathi lesi sisindo. Ngemva kokuntengantenga sesikubonile kakhulu kubukhokheli babo, izithembiso zabo zizafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezitshiyeneyo ikonteste impumela yokhetho. Ngakho-ke esingakukhangelela ukuthi hhayi ikusasa ye-CCC kayisekho. Noma ingazizama ukuvuselela, hhayi ukuntengantenga lokhu sokuyenze abazintshaka ukuthi loba kusasa laba sebesithi bayayimela ayisela sisindo yayinaso. Isibonise ukubana kulokuhalela kakhulu izikhundla kulokumela eqinisweni amalungelo abantu. Esingakutsho ukuthi hhayi kungasela Chamisa sokuzaba lokulwiwa kubangiswana lelo bizo abangabe besiya kukhontesta lana impumela yokhethu. Sokungaba yinto yokwenza nje ukuthi nje njengoba into yavela yaqaliswa kodwa hhayi sebewile isithunzi loba isadigi sibakhangela abasela sisindo ababenazo.
Kodwa umnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu, uthi udaba lokhetho lungalungiswa uma umnumzana Nelson Chamisa engakhumisana umlotha loJabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Waxotshisa amanye amalunga ebandlaleli ephalamende lakumakhansili esithi kabangenanga ngemfanelo.
Ukuthi opposition ukuthi lunge ayikhangele inkinga ekhangelane nazo. Inkinga zokuthi ma abantu bekhala bethi hhayi lana siphatheke kani, abantu bakunanzelele khona lokho. Yebo amaphutha ngabe yenzeka, kwase kusithi intervention yathi sisiba worse than expected. Kodwa sesile nkinga manje ngokuthi phela isadak yakhona uzoyilanda, uyilanda njani into le uyibona ukuthi singama pieces kanje. Kodwa ke njengoba isindebele sithi akufela akunahlambeleko ngokufela. So kumele ukuthi abantu ba-tresane back, bakhothisane umlotha, bakhulumisane. Isikhathi sasekhona singakayi ku-2028 sithi try ukuthi sibone ukuthi lokho ebese sikulahlile singayenza kanjani, sizame ukukuzuza. Kuningi kuyamoshakala manje, ilizwe izinto ziyadula, ezikolweni abantwana bayehleka ezikolweni, akunanto ehambayo nje. Thina sibhizi siyalwa, silwa ngento yokuthi ngabe besikhulumisene, ngabe kwasakulungisa lokho kwadlula kudala.
Uchamisa wathembisa esakhokhela ibandla leli esanda kunqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye ukuba uzakhuluma leSADC le-African Union kuqhutshwe ukhetho olutsha. ISADC yathi eleZimbabwe kumele lilungise udaba lolu ngokuhlolisisa indlela eqhuba ngayo ukhetho. UMnumzana Basho Sibanda uwaqotshiswa nguChabangu edala lephalamende, njalo kwamanje ulandela uChamisa uthi umkhokheli lo nguye yedwa ongalungisa udaba lokhetho.
Umongameli waphuma ku-CCC but kachiyanga i-politics zokulwisa izandla, kachiyanga ukuba ku-opposition. Yikho okokuqala. Okwesibili, sibekile thina i-committee yabantu abangu-10 ekhokhelwa ngubaba uJameson Timber okokuqala ukuthi ekhulumisana lo mongameli. Okwesibili, kube yiyo njalo eyabe irana ilungisisa ukuthi umhlangano usebenze njani. Lokho kutshona, lokho kutsho ukuthi umhlangano uyaqhubeka njengendlela obukade uqhubeka ngayo. Yikho thina sithe ama-members of parliament ethu, ama-councillors, iqhubeke esemsebenzini ngoba silo mlando wezithembiso esathembisa wona abantu. So engakutsho ukuthi hayi, esihlezi sikutsho thina ukuthi istrike seZimbabwe, ukulwa kweZimbabwe asokwe-CCC kuphela, ngokomuntu wonke, ngokukaZulu wonke, kungakhathalekile ukuthi kuba dlaliphi uku-social movement. So nxa abantu balandela i-statement sikamongameli, uzanazelela ukuthi umongameli wathi hayi yena akasozami ukulwela abantwana beZimbabwe, ukulwela inkululeko yeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi kasekho u-CCC. And thina okwakhathesi lokhu simbona njengomongameli ngoba nguye wavotelwa ngabantu ngo-August. So ngamafitshane, lokhu sisebenza nomongameli uChamisa, sisazosebenza naye. Lokhu simbona njengomongameli. Esilungwini bathi once a president always a president. Yikho umuntu lalo bengaphuma ukuba ngupresident uyabe lokho ebizwa kuthiwa ngumongameli, upresident Mbeki, president Mohlante and so forth. So lokhu sisebenzisana laye. Okukhulu okumele abantu bekumelele izimemezelo ezizalethwa ngumongameli ukuthi kusiya phambili yena uzafuna kusetshenze njani.
Akwaziyo ukuba kuza kwenzakalani kudaba lokhetho ngoba kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-CCC kulabanye abasebesithi yibo asebekulikhokhela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingu-Gibbs Dube.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uZulu. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare emathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre kungcwatshwa uRidzai Mabuya owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZandla elaliphansi kwebandla leZanu. UMabuya udabuka esigabeni seinsiza eMathabeleland South, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMnangagwa wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende eseqale uhlelo lolu eMathabeleland oluphikiswa ngabantu abaningi abathi akumelanga angene kudaba lolu ngoba kuthiwa ngomunye wabaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi. Loba ekuphika lokhu, uhlelo lolu luqhutshwa zinduna njalo kuvalelwe phandle ababalekela umbhuqazo lo abahlala emazweni achiyeneyo. UMnangagwa uthi lokho okwenzakala emuva akumelanga kuqhubeke kuphazamisa ilizwe esithi uhulumende wakhe ufuna ukubambanisa abantu bonke.
The Second Republic is driving the efforts.
Okwakhathesi uhulumende wami uza le mizamo yokuba siqede udaba lolu, ukuqeda amanxeba alethwa ngokwenzakala sisanda kuthola uzibuse. Sisebenzisa indlela esincediswa zinduna zethu silungisa udaba lwegugurawundi.
We are addressing the Gugurawundi matter.
UMnangagwa uthe Umsebenzi lo uzakwenziwa zinduna emhlubulweni weMatabeleland lapho ezizabhotabhota zikhuluma labantu abathinteka ngombhuqazwe wegugrawundi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe le ndaba zokukhumisana umlotha zithi uhlelo oluqalwe nguhulumende alusozelwe nelise ukupholisa amanxeba ngoba luchiye phandle ezinye izigaba zelizwe. Labanye abantu zikhuthaza ukuba ngabe luqhutshwa lasebulenjini be-intanethi. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust, umnumzana Reward Siziba, uthi bekumele uhlelo lolu luqhutshwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke.
Thina sithi kambe ngizinduna zodwa yini okumele zikhangele, yizo zodwa yini okumele zilungisise udaba lolu, kumbe kulezinye inhlanganiso lama-political party abanjengabozapho?
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okuhlanganiso ye-ibhethu likaZulu othi loba nje uhulumende enze kuhle ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngumbhuqazwe lo, bekumele engafaki imigoqo.
Laloba bezimisele, indlela yabo abafuna ukulungisa ngayo ayisiyo indlela esuthisa ama-victims, indlela ejabulisa u-perpetrators.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Prince Ncube uthi okwenziwa ngumnankagwa kulungile ngoba kuyindlela ezakwenza ukuba ilizwe libe lentuthuko, kungabi labanye abayabe belokhu bebhibhidla amanxeba asele minyaka leminyaka.
Umongameli uPresident Emmerson Mnangagwa uyabambanisa abantu abeZimbabwe. Siyathaba ngendlela enza ngayo umsebenzi awenzele ezintwini ngoba lokhu yikho okuzabambanisa abantu abeZimbabwe.
Kulabantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulawayo i-5th Brigade kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiya ku-1986. Ibandla le-PF ZAP elalikhokhelwa nguJoshua Mqabuko Nkomo lingakalobelani isivumelwano somanyano leli-ZANU PF ngomnyaka ka-1987. Owaye ngumkhokheli welizwe uRobert Mugabe wayala ukuxolisa esithi wakuyikuphambana kancane okwenzakala ngesikhathi lesi. Waya kugoqwanyawo engaxolisanga. Uhulumende wakhe wazama ukuhlolisisa udaba lolu esebenzisa iJihambakwe Commission of Inquiry eyayikhokhelwa ligqwetha elikhulu umnumzana Simplicius Jihambakwe, kodwa impumela yakhona yafihlwa. Abanye babambe owangaphansi besithi pho lokhu okwenziwa zinduna ngokwani, njengoba lakho kulakho ukuba kugcinwe emahofisini kahulumende kumbe kulahlwe ngumnankagwa. Kulabanye njalo abathi umnankagwa ulakho ukuphekapheka impumela yakho lokhu okuqhutshwa kwamanje zinduna. Abadala bathi sizayicela ivuthiwe. Kusenjalo uncome njalo okwenziwa uMabuya esithi wala kakhulu impi efuna ukuba eleZimbabwe libe lozibuse. uMabuya wathetshulwa yingwe mhlaka 12 Zibandlela ngomnyaka ka-1952 esigabeni seInsiza eMatabeleland South ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula kwesikhatshana. Ngomnyaka ka-1954 imuli yakwaMabuya yathuthela kweleZambia, kwathi ngo-1969 uMabuya waphatheka kwezombusazwe ngokungena kwakhe kuviyo leZanla. Wasuka waya enkambeni ye-Itumbi kweleTanzania lapho aqeda izifundo zakhe zebutho. Kusukela ngomnyaka ka-1972 uMabuya walwa impi esendaweni yeMtoko, kwathi ilizwe selithole uzibuse wangena kubutho leZimbabwe National Army. Uchiye unkosikazi, abantwana labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nala nxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Uhulumende wazise namuhla ukuthi usebuyisele umthelo we-import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe phandle kwelizwe. Lokhu kugoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka la okugcoba, irice, isawudo, isepa yokuwatsha kanye leyokugeza. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto lezi ikhuphuke. Zithi njalo le yindlela kahulumende yokudinga imali njengeminye nje imithelo eminengi asanda kuyethesa uZulu. Umthelo import duty wesulwa ngumphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube nyakenye ngesikhathi samabhizimusi beZimbabwe sebekhuphule intengo kakhulu. Sixoxele ingcwethi ecubunguleze notho umnumzana Reggie Shoko, yena othi lanxa inyathelo leli lizathakazelelwa ngamafekthali eZimbabwe lilethela uZulu weZimbabwe obunzima bokukhwela kwentengo yezinto.
Ezingasikhangele zikabina kuzanceda amabhizinisi esithi ngama-producers noma ama-bakers zethu local ukuthi akwanise kusethiwa imakethi yama-products abo. Embelengane ukuthi umncane ngakwanisa i-producer lokuthengise kuzibani zakho njengabesemsebenzini. Singagana ngihlangothi labathengi sokureduca i-competition okuthi kubana ekuredusa i-competition imba singa-abuse. Siyakwazi ukuthi indawo yakwamabhizinisi yethu bayathanda ukudlala ngendlela yokukhweza ama-price
ngezinye indlela lapha Shoko, okulandelayo singabona intengo yezinto lezi ikhuphuka.
Yes, vele lokhu asingeke sikubalekele. Siyakwazi ukubona uma kungala competition la into zizokhuphuka. Ubengazi ukuthi amabhizinisi wethu bantu abathanda ukufakamile sibuke ukuthi elisendirekti ibhola liyawa amanzi kumbe lokhu kunje lalokhu kunje. Indaba yokuthi foreign currency iyashota kwesithinga umkambo nomnyama okuhlala kusenzeka ukuthi ama-price ehlale khwela yikho esizakubona sokusenzakala. Kodwa ekathi ngesikhathi lezi inyanga lezi ezidlulileyo ubona ngani ungabona ngani kuzingele eZimbabwe yadura ukudingana negoli yangisidile kuleyo eZimbabwe yinto esenzakala. Kanti ezimanje ngasezibhada yijudi isiba negoli yonale eyarekedula lango kathi kubhadala ijudi phezu kwabo.
Uhulumende simbone sethula imithelo eminenginengi esithwalise uZulu weZimbabwe nzima. Lo umthelo aseubiselile singathi indlela yakhe yini yokudinga imali?
Ngiyabangela vele ngalesi sikhathi inkulumo enkulu ngoba into ezihlubaka kathi abantu bonke indawo zamatheksi lezi. Amatheksi la abamaningi kakhulu singathi Zimbabwe overtax. Ukulumende ngaleyidinga kungabi kutshele isiyoka ngokuyidinga leyo mali. And unfortunately ngoba i-economy yethu is almost 70% informal and informal angongayibhadali kudinga kusasa bona babo 30% abafomali okuzenza ukuthi ngesikhathi esilandelayo i-formal sector yasizambisayo ngoba bona laba abasemaclub sebedingisa kanye into zabo ezisabo-informal bebanikela ama-tax yona lawa khona formal sector.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungulayo ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. IZimbabwe izaqhuba ukhetho lwama-by-elections ephelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zimba East, Seke, leGoromonzi South ngomgqibelo. Ukhetho lolu luqhutshwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lokumemetheka komkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization ikhuthaza abantu emazweni abhekane lodubo lwalomkhuhlane ukuthi bengabuthani, kodwa iZimbabwe iqhubekela phambili ngokhetho lolu leminye imikhosi ingakunaki lokho. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxa lomgcini sihlalo weboard yenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Okwakuqala sibonga umzamo kahulumende lapha abathi bona bazahlaba abantu lokho kuyabongeka. Kodwa ukuhlaba injekiseni singakhangelanga asingathi thina yi-root cause yekhulera akusifikisi ndawo ngoba siseselalo udubo lokuthi amanzi kumele ukuthi kube lemizamo ebhangisayo ukuthi abantu bathole amanzi. Okwakhathesi kasiboni okwenzakalayo. Siyashisa ukuthi sibone umunicipality ehamba noma le mota kumbe ama-tractor alamabhawuza athwele amanzi benika abantu amanzi. yikho esingathi kuba ngcono njalo kulo daba lwama siweji lengcekeza ngibona ngathi ba khangele kakhulu ekuhlabeni injection kodwa bengakhangeli okuyikho okubangela injongo yekholera.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuphe umbiko esithi ikhathazekile ngoba eZimbabwe laloba kulendlela zokuthi kulwisane lomkhuhlane wekholera kuqhubekela phambili abantu besenza njengasuku zonke angani umkhuhlane lo awukho. Kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lama by-elections ngomgqibelo, lokhu lina likubona njani?
Nxa abantu besiyavota kade kumele ukuthi sizwe njalo sibone imizamo kahulumende yokuthi abantu besiyavota khonaphana kulamabhawuza alamanzi ukuthi umuntu nxa evota akaqeda ukuvota kube lamanzi ukuthi umuntu uyageza kusiba lesepa. Ngoba kuliqiniso ukuthi amanye amakholera emkhuhlane izabangelwa yikubuthana kwabantu bebuthana endaweni engalunganga bechawulana izandla. Kwesinye isikhathi njengokwazi kwethu ama-election ethatha isikhathi eside abantu besima elayinini okwesikhathi eside abantu labana ama-vendors babesebebuya bethengisa ukudla okunye okuyabe kungaklini lama fruits izithelo zizathengiswa khonapho endekankulu ukuthi kuzaba lemizamo ukuthi bavikele abantu ukuthi bengathengi umuntu abe indlala athenge loma amamango lezisuku imango zinengi zigcwele. Ngibona ngathi kuzabangela ukuthi kube lamanye ama cases engezelelwa ngumumo obangelwa ukuthi abantu babe kuthene.
Nxa sikhangela umkhuhlane lo umlando awukho kuhulumende kumbe ekhansilini kuphela, izakhamizi lazo kufanele sibone ukuthi kuba lokuhlanzeka ngesikhathi izakhamizi siyavota. Yiphi umbiko elingawupha kizo?
Sikhuthaza abantu ukuthi ngabe siyavota khona phana bangabingelelani kakhulu njalo nqabe bingelana bakwazi ukuthi esuka khona lapho kule ndawo lapha angageza khona njalo nqabe vela vota ngoba yabehlangene labantu abaningi into yakukhala efika emzini wakhe. Esikhuthaza ukuthi kadinge amanzi ageze izandla esebenzisa isepa njalo kababekezele abantu abakhulekayo kube singathi i-fasting kuzincitsha ukudla. Umuntu kungabekezela ukuthi ungali 6-7 hours kabazame ukuthi babophe ithumbu bangali badle sebefike endlini ukudla okuhlanzekileyo hatshi ukuthi ehluleke ukuzibamba.
Lo ube ngumnumzana Albert Masula ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust esecingweni leStudio 7. Lamhlanje kungxoxo mpikiswano yethu sicubungula okwenzakala kubandla le-TRCC kulandela ukulahla kwalo ngwayelikhokhela umnumzana Nelson Chamisa lokuthi ukukhululwa kwelunga laleli bandla umnumzana Job Skala kungaletha mthelela bani kuleli bandla lakwezombusazwe elizweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe nomfundisi yaphambili Moyo ophatheka kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Okusuke kwenzeka ukuthi inkunzi ifohle esibayeni kutshiye izinkomokazi konke namathole namajongo singasazi ukuthi ubaba ekhaya kusuke kwathini. Yinto elusizi edabukisayo ngoba kusuka kwenzeka ukuthi ezombusazwe zintengantenge ngoba uma kungasekho ibalance elethwa yi-opposition kuzosuka kwenze ibandla elibusayo litanase nje ngoba kungasekho ukuhlaba luvalo ukuthi lapha mangingenza iphutha kusishelela unyawo kuzasuka abantu mhlawumbe bakhethe ibandla eliphikisayo.
Mfundisi Moyo, ungathi okwenzakalayo kutshoni kwezombusazo elizwe?
Kulimaza ikakhulu banalaba ekede bevotile bekhetha abantu ekede bebakhethile bengasaba consult emcabangweni ababesuke babelayo kubathiya abantu bephazamisekile bengasakwazi ukuthi benze njani. Njengalo lokho kukhulunywa ngubaba uMkhwanazi lapho uthi kusuka futhi kwesikhathi kube sokunika ibandla elilodwa libe lamandla liyenzela ukufunayo kudinga ukuthi ngani abantu nje bakhula kakhulu bakwanise ukumanage nje ama conflicts abo ngoba nxa kungalungiswa ugcina sokuaffecta futhi even ezomnotho welizwe.
Mnumzana uMkhwanazi, kambe kuyini okunyabe ngakwenza
lento yakhe uMnumzana uChamsa? Ibandla ebelibunjwe ngendlela elakhe elibunjwe ngayo obekungekho isisekelo esiyinkombandlela yokuthi imisebenzi yalelo bandla izophathwa kanjani, bekuvele kuthiya kuvule amagebe azokwenza ukuthi kungena amakhaza endlini. Kungakho-ke angeke akhale kakhulu ngabanye abantu ngoba le nto ubengakwazi ukuthi ayilungise. Into ephakanyiswe ngoSengezo Thabango ukuthi mayilungiseke bekungento ebingeke yalungiseka. Usuke wathwala ilunda wazitshela ukuthi yena ungumuntu olosekelo oluningi kakhulu noma angaphumamela phana abantu bazomlandela. Mina ngiyakwazi ukuthi unalo usekelo olukhulu kakhulu kodwa kumele azeshise alalele lezi zinto ekade isiphakanyiswa ngoSengezo. Ngabe uzilungise bengaphakathi kwespaya engafohlanga besingeke sikhulume ngale nto esesikhuluma ngayo manje.
Mfundisi Moyo, sesiya phambili, ubone ngani kuyini okungenziwa?
Isifiso sabantu ukuthi babone ilizwe leZimbabwe liphakama lisiya phambili even endabeni zepolitics kuchaphekela kusiya kwezeconomy bafuna ukuhlala kahle kodwa nxa into zingalolu hlobo kuzachitha isikhathi esiningi kulokhu kukhangela okokulungiswa lokhu kulokho mbitshana ama-elections into ezabe ilokhu ithatha imali eningi elizweni imali okokukhangela elithi ngana iyadevelopha ilizwe ngoba abanye kathesi badidekile kabakwazi ukuthi balandele uphi bama-constituents abo umnyacanga ukuthi nxangingayale kwini enza kubhenefitha njengabezenkonzo sikhuthaza ukuthi abantu ngabalungisa iindaba zabo ngokuthula. Thina iminyango yethu njengabezenkonzo ihlezi ivulekile nxa abantu besinanzelela ukuthi sikhona njalo befuna usizo lwethu siyanelisa ukuthi sihlale phansi sibaqondise lakho nxa bezaqondiseka sibabonise lokunye mhlawumbi abangakuboniyo.
Mnumzana uMkhwananzi, ubona kusenzakalani siya phambili? Sibona lokuthi sokukhululwe uMnumzana Sikhala.
Ngingagqugquzela labo abaphethe izikhundla abaqokelwe ezikhundleni noma bengamakhansila noma bengamalunga ephalamende ukuthi mabahlale lapho abami khona. Ukhetho lusandukwenzeka bekufanele ukuthi-ke ngabe ibandla lisebenzisa lesi sikhathi ukuthi lijiyise inhlelo zalo zokugxila ebantwini ukuze lilungiselele ukhetho olulandela. Bangaze bazame ukwehlukana kuthi leli dumba azophumayo lakha uChamisa laphaya khona kuzasuka kusilele amanani kuzokwenza ukuthi ibandla lizoba litsha azolibumba lingaphele likahle libe namandla la azokuba akade izoba khona ngabe bahamba bendawonye beyimbumba. UMnumzana uSikhala indoda enesibindi kakhulu futhi esibonisile ukuthi abantu baseZimbabwe uyabathanda. Bekumele ukuthi akwamukele engacela ukuthi abe ngomunye wabakhokheli. Bekuzokwenza ukuthi-ke balibambe leli bandla ngapha abanye besakhulumisana nalo ndoda obalekileyo kuze kuye ukuthi ngesikhathi uma ukhetho solusondele balungise izinto zabo bayerilontsha iphathi yabo sebeyinto eyodwa.
Singambone phenduka yini uMnumzana Chamisa njalo esamukelwa?
Inkinga yiyo le nto yelunda ukuthi umuntu angazazitshela ukuthi yena ulandelwa ngabantu uma yena engekho kukho bandla then uzodaza inkani atshile intamo ayele angavumi. Lokhu sokumele ukuthi kube ngabantu baseZimbabwe abamqoqayo ukuthi hhayi akuzama ukulalela abanye libonisane ngoba singazibuza nje ukuthi isinqumo esikhulu kangaka azazasenze nje ubeqale wakhulumisana nobani.
Lapho sizwe uMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethe ecubungule zombusazwe, exoxa ndawonye lomfundisi siyaphambili Moyo oyake ephatheke kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe bendawonye lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isimo ebandleni le-TCC singxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngutabo Kancube ngisikulisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.